amangalisa ukuthi kona iconstitution eleminyaka emithathu ivunyelene sekumele ukuthi amendwe ngoba konoko kwafakwayo ukuthi chief justice kumele ekhethwe ngama public interviews into eyavunyelwa ngababandla wonke so izalo sikusoleni sebebona ukuthi kona sekumele ke bukhethwe uchief justice ngupresident sebekuyisela amandla kupresident wona lawo futhi kade bayasola kucongress ukuthi upresident weparty ulamandla amaningi kodwa sikwaziyo ukuthi kona abakhokhelwa ngumnanga kwabebesisa ukuthi uchief justice ekhethwe ngumongameli welizwe kwenzela ukuthi kufakwe umuntu wabo kukanti abasupportana labo Jonathan abe-G40 bafuna uchief justice ekhethwe kuma-public interviews because babona ngani labo ababafunayo ukuthi kona bethathe bangenza ngcono nxa kungaba lama-public interviews so kuyathengisela ukuthi kona i-factionalism ekuzano siyafektha ezinye inhlangothi zikahulumende njengoba ngitshile nje ukuthi umthetho lowo ufakwe ngathi funa ugazethiwe khona uzahanjiswa eparliament ukuthi kuye debate walaphana ubona ukuthi kuyavunyelwana yini so means akusoze kube khona umthetho lowo mhlawumbe uzathatha more than 3 months ukuze ungene eparliament yet we know ukuthi kona uchief justice olowo khona uchidawo siku uyachiya ngo-February
nxa kungayenzakala ukubana kungene elinye ibandla ungaguqulwa njalo yini umthetho lo
ungangena elinye ibandla mhlawumbe elibusayo xa libona ngani umthetho lo awulisuthisi balakho ukuliguqula kodwa xa sikhangele umumo wezombangazwe ngibona ngani singabe sibuswa izalo mhlawumbe kweminyaka emihlanu kusiya kwelithumi elandelayo unless kungenzakala imiracle izalo icollapse kumbe divide but as it is now ngombono wami izalo izawina ngo-2018 okutshengisa ukuthi iminyaka eyi-5 elandelayo leyi kumbe eyi-6-7 elandelayo izalokulokhu lezalo ibusa kuba nzimanyana but okuqakathileyo ukuthi sinanzelele ukuthi ukwenzela ukuthi umthetho lo upase eparliament bafuna i-2/3 majority abantu bezalo ordinarily balayo i-2/3 yezalo but esikwaziyo ukuthi kabavumelani.